Ungameli libophe ziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kumncintiswano we-2020-2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League, wona osetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebeguqule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo.
Imidlalo yonke ne-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe, njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela, kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba.
Iqembu leZimbabwe lelijike amanye emsileni wengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-25 ngemva kwemidlalo eli-10 ngesonto, linqotshwe ngama-wickets amahlanu ziqembu leSri Lanka emdlalweni wokuqala kwemithathu yokumele lidlale ye-Super League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Phezi Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lokhu linqotshwa.
Amathuba amaChevrons ukuthi-ke ahambe ku-Cricket World Cup akhona, kodwa-ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot zona zesiyana, ngoba kufunakala amazwe angu-8 and nxa kukhala imidlalo wekhilikithi kudlala 3 matches okusho ukuthi ukubana-ke ngingaze unqobo wodwa-ke kulaphinde esile ukuthi lo wesithathu ngendlela entaleka abayisebenzisayo ku-ICC. So labenza kufanele lidlale 3 times kwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belishaye kuhle ibhola lakuthelela ama-runs angu-296 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angama-25. Lisukela seliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela eleSri Lanka lafikisa ama-300 kuma-overs angu-48.3, okutho ukuba besekusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyacina. Ngolwesibili lawa maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthi owesithathu ukhona ngolwesihlanu mhla zingama-21. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo eli-10 ukuthi umdlalo ungaphela zingijikile obhanqa, amaqembu omabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngiwuJoseph Njanjini.